sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 kuMpalakazi 2024 ngujabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Zabona ngikathethi omunye wabo singathengi sethotsha. Awusizi ngihlethuse sibona uMasakayeli semsinyawo.
Sokuqhamuke ukulwisana kuhlangothi lwabatsha bebandla elibusayo lezanu PF ngemva kokuba unobhala wabatsha kubandla lelo umnumzana Tinoda Machakaire ekhuphe enye inkokheli ye-National Executive Council esikhundleni ngomvulo.
Umuntu yethu esemsebenzini ucabanga ukuthi kambe vele ngenza amadili bantu ngize ngihlanganise imali. Kahle sonke umuntu laphana uyabethengisa. Abantu vele sebehamba emsebenzini be-demotivated ngenxa yokuthi imali esiyiholayo incane kakhulu.
Imbiko ethula lugatsha lezempila kahle phakathi komnyaka onalo esesiwugqiba oka 2024 ibiveza ukuba uhulumende ubebhekane lobunzima obugoqela ukulisana lemikhuhlane ehlukeneyo, ukusilela kwemithi ezibhedlela lokulahla amajogwe okwenziwa ngezinye izisebenzi kahulumende siyadinga amadlelo aluhlaza. Wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko obhubhe ngeviki edluleyo kayekungcwatshwa emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela ukuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kodwa uzabekwa emzini wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukulwisana kuhlangothi lwabatsha bebandla elibusayo lezanu PF ngemva kokuba unobhala wabatsha kubandla lelo umnumzana Tinoda Machakaire ekhuphe enye inkokheli ye-National Executive Council ezikhundleni ngomvulo. Umsekeli wakhe umnumzana John Paradza laye uhle wabhala incwadi esithi okwenziwe ngumnumzana Machakaire akukho emthethweni, wakhuthaza abakwe-Executive Council ukuthi benganaki incwadi kanobhala. Izolo umnumzana Machakaire ulobe njalo enye incwadi exwayisa umsekeli wakhe ukuthi engavimbi isinqumo sakhe. Inkokheli zabatsha baleli bandla kobulawayo eMatabeleland South leMatabeleland North lazo sezingenele kulolu daba zithumele incwadi kumsekeli kanobhala wabatsha umnumzana Paradza zisithi okwenziwe ngumnumzana Machakaire akumelanga kwamukelwe njengoba kuchiye kungasela mkhokheli ovela ezigabeni zemandebeleni ku-National Executive Council. Ezinye ingcwethi zithi ukudonselana lokhu kuveza ukulwisana okukhona phakathi komkhokeli we-ZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa lo msekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lengcwethi yecubungulo yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Sekuvele ikhona isikhona kathesi icondane lomkhankaselwano okuthiwa khona umnumzana Mnangagwa kahlala esikhundleni, abanye bathi aphume ngoba ngiyazi vele kuma-audio amaningi inkulumo zikaMachakaire nezikaParadza zilokhu ziphambana. Yikho ngicabanga ukuthi engxenye sekulo mkenke oqondane lokhankaso lwakhona sebejikela nanje amanda achisa ukuthi nxa vele ungasekeli u-2030 uzafanele ukhitshwe nxa usekela. Yikho ukuthi bacabanye cabane egcekeni so sokuthengisela vele umkenke wakhona awusalungiseki.
Kodwa nxa sikhangela ukuthi uMachakaire nguye unobhala uParadza ngumsekeli wakhe, kodwa kwenzakala ukuthi uParadza ebhale sibili incwadi ephikisana nalo umkhokheli wakhe. Siyeke sikubone kusenzakala nalo kokuzana uPF njalo, kungabe kusitsho ukuthi uParadza unyathele ngani?
Vele emthethweni nxa kule nhlanganiso ekhona unobhala kasoze athathe i-decision ehambelana lento eqakathekile njana engakhulumanga le executive yakhe lomsebenzi wakhe. Kutsho ukuthi vele sewutshengisele ukuthi lo olesibindi uParadza isibindi sokuthi alele incwadi esithi hayi ngifuna ukuphendulela inyathelo yakhe lithethe, kutsho ukuthi vele unyathele isibhamu esingathi sikhudlwana njengoba phela siyazi ukuthi uvela ngaphi leya elaye bona ngathi sokukhangithi bele kulabadala abanye abavela amhlekeleyo besibhala bhalabhala osekuzaxabanisa-ke amalungu abo.
Libona sengathi lokhu kungagcina njani nxa abakhokheli bebandla sebengenelile ukuthi belungise ukuxabana lokhu okwenzakala phambi komuntu wonke?
Aveli phela indlela zedisciplini ezizami vele ziyachathisana zichathisekwe kuhle. Okuzakwenzayo ukuthi ngiyazi ukuthi ama-provincial chairperson azahlangana sokuzakhuluma-ke ku-quality pro ukuthi hhayi kumi kanje sizabona ndikathesi omunye wabo sengasexotshwa. Awusenze ngisephuhle sibona umathakayelo esetenisa umnyango wavele ukhanya ukuthi isibindi sokuthi uparata abhale incwadi esisikelwa ngamanye amalunga athi sikhulume eziphezulu sikade ngisele ukuthi ipolitiko beningahlala kathesi nje hhayi sizabona omunye sivalekis unobhala wakhona.
Umnumzana Joyce Ngwenya ingcwethi ecubungulezo ombusazwe njalo ekwinhlanganiso e-Common Markets for Liberal Solutions, Khomaliso, ubexoxa le Studio 7 SARR. Ingcwethi kwezokulungiselela ingozi kanye labantu jikelele seziphe imibono ehlukeneyo ngemva kwemibiko eyethulwe nguhulumende izolo yokuba kuza kuba lezulu lesikhukhula phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo, njalo uhulumende uzilungiselele ukuhlenga abantu. Ngomnyaka ka-2019 amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique leleMalawi aba lengozi efanayo eyabulala abantu abafika inkulungwane ezinhlanu 5,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethula kwembiko umnumzana Jane Van Muswere ngesikhathi kuphela umhlangano wedale labaphathi ntambo owecabinethi izolo. Umswere uthe uhulumende usethole imbiko ethi kuza kuba lezulu eliningi phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho esithi lizadiliza okuningi kakhulu endaweni ezandisa ukuba lesiphepho.
The nation is advised that riverine flooding may be prevalent in most flood-prone areas during...
Ngenxa yezulu elinenge eliza kuba khona elizweni, uhulumende wazisa ukuba kuza kuba nesiphepho esilakho ukuphazamisa izindlu lempilakahle kazulu. Lokhu kuza kwenzakala ngozibandlela kusiya kumbimbitho kumnyaka ka-2025.
Umswele uqhubeke esithi uhulumende ulungile ukuba ancedise labo abalakho ukuhlaselwa ingozi yomona ozadalwa lizulu leli. Uthe uhulumende uselungiselele ukuba kungaba lombane omkhulu, imifula egcweleyo, loba yiwuphi umona uzathwala abantu ebase endaweni ezivikelekeyo. Ingcitshi endabeni zokulondolozwa kwemvelo nokuvikelwa kwengozi zithi uhulumende uyaphosisa njengoba akukho okuningi osokwenzakele endaweni ezifana leChimanimani, Pinge laseBuyera, lapho okwenzakala khona izehlakalo ezifanayo. Enye yalezi ngcitshi esebenza ekolishini ye-University of Zimbabwe umnumzana Richard Chuma uthi kakholwa ukuba uhulumende ulungele udubo lolu.
Uhulumende wandisa ukukhuluma kungela okuningi akwenzayo. Ungakhangela esikhathini esiningi siyafika engozini lezi njalo zithola abantu belibele, yena uhulumende abelokhu ephonga ukukhuluma nje engenzi lutho.
Osekele umnumzana Chuma owasebenza kugatsha lwesivu protection unit umnumzana Mlungisi Manala uthi kumele uhulumende aveze imali ayibekele uhlelo lolu.
Uyabona ukuthi nxa kungela imali ebambekayo ebekwe eceleni ukuba kulungiswe lokhu asiyindawo, ngoba okuqakathekileyo yikuba uhulumende ufuna ukubeka imali engakanani engozini lezi.
Isakhamuzi seChipinge uNkosazana Nomalanga Dube ongomunye wabantu abasinda kungozi yesiphepho eyenzakala ngo-2019 uthi akukho okuningi osekuguqukile selokho kwenzakala lingozi.
Selokhu sahlaselwa ama-floods ngomnyaka ka-2019 akulokho kwenzakalayo. Kuza kulungiswa lokho, abanye balahlekelwa zimpahla, abanye izihlobo, kodwa akula okwenzakalayo.
Abaningi bathi kumele uhulumende atholele abantu abahlala endaweni ezivame ukuba lesiphepho ezinye indawo zokuhlala. Kusenjalo, ekhuluma emhlanganweni munye uhulumende wazise ukuba usemise ukwenjiwa kwegolide okwenzakala emifuleni lasezihotsheni elizweni. Wazise ukuba wonke umuntu okugoqela labo abalamaphepha okwemba okusemthethweni abasavunyelwa ukwenza njalo enzikini yemfula njengendlela yokuvikela imvelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko obhubhe ngeviki edluleyo ngayikungcwatshwa emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela ukuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, kodwa uzabekwa emzini wakhe eDouglas Dell koBulawayo. Umndeni wakhe uthi lokhu bekuyisifiso somuyi. Ubhubhele eIndia njalo iphephandaba leThe Chronicle lithi isidumbu sakhe sizafika eHarare kusasa bese sithwalelwa koBulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yeFIFA ithi ele Saudi Arabia yilo elizaphatha umdlalo wenguqu oweWorld Cup ngomnyaka ka-2034. Yilo lodwa ilizwe ebelikhalaze ukwenza lokho, njalo livunyelwe ngamalunga eFIFA edlula amakhulu amabili, kubika i-Associated Press. Abalwela ilungelo loluntu bathi abantu abedlula ekhulu namachumi amabili 127, inenge kungabantu makhaza, babulewo kulelo lizwe izolo lakuthange lapho kulisana ibutho lakulelo lizwe leqembu le-Rapid Support Forces RSF ekulisaneni osekulesikhathi esifika phose iminyaka emibili, kubika abezindaba abe-Reuters. Imbiko ethulwa lugatsha lwezempilakahle phakathi komnyaka wonalo osesiwugqiba oka-2024 ibiveza ukuba uhulumende ubebhekane lobunzima obugoqela ukulwisana lemikhuhlane ehlukeneyo, ukusilela kwemithi ezibhedlela lokulahla amajogwe okwenziwa ngezinye izisebenzi zikahulumende zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ngenyanga kaNtulikazi lonyaka, ugatsha lwezempilakahle lwabika ukuba umkhuhlane wesihudo usuphelile ngoba sokulensuku ezadlula amachumi amabili lasitshiyagalombili kungazange kube lo muntu oyedwa ohlaselwa yiwo. Kodwa uphinde waqhamuka njalo edolobheni leKariba mhlaka 4 ngenyanga kaLwezi, njalo usuhlasele phose ikhulu labantu kulelo dolobho. Udokotela Nhlonipho Precious Sithole Sibanda, osebenza kuCouncil yakoBulawayo ekhangele uhlangothi lwemikhuhlane ememethekayo, ulandisa ngesihudo kulelo dolobho.
SoKoBulawayo sesibe lamakhesi angu-13 awe-cholera, kodwa senelisa ukubana siyinqange. Kodwa sananzelela ukuthi ukwenza imemetheka kakhulu izinto ezinjengamanzi angeneliyo koBulawayo. So bese sizama ukuthi sikwenze ukuthi sifundise abantu ukuthi basebenzise njani amanzi onalo amalutshwana. Okunye bekusenza imemetheke njalo esithi ngama-drivers of transmission, ngamasuwa lawa akadubuke abantu bangawareporti. And then athuthukiswa kakhulu ukuswelakala kwamanzi.
Udokotela Sibanda uchasisa la ngomkhuhlane we-monkeypox.
Omunye umkhuhlane engakhuluma ngawo osumemetheka kwamanye amazwe osuze wafika laseZimbabwe ngowe-mpox. Kudala kwakuthiwa yi-monkeypox. Lowo mkhuhlane lawo besiwulungiselele, satraina ama-health workers ethu ukubana awunanzelele nxa ufika, nxa ungafika koBulawayo. So njengelizwe lakho uthe ufika wahle wananzelelwa. So fa njengelizwe sinamakhesi amabili aseyasilayo, kodwa njengoBulawayo asikabi namakhesi aconfirmed awe-mpox.
Udokotela Mafios Siyamchembu, umqondisi wogatsha lwezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, uthi kuleminye imikhuhlane egoqela imvukuzane ethwalise abantu nzima.
Umnyaka ka-2024 ube ngumnyaka obunzima nxa sikhangela ngothi lwezempilakahle sihlaselwe ngumkhuhlane wekholera. Uma sikhangela umkhuhlane ye-cancer, lathe silokhe kungela umtshina we-radiotherapy esibhedlela sethu esikhulu sempilo, imithi ye-chemotherapy imithi elokhu itholakala idura, abaningi bengayikwanela.
Impi yegcikwane le-HIV layo ikhanya ilukhuni ngoba uhulumende ememezele ukuba akusela mali yokuthenga amakhondomu. Unkosikazi Lynette Mashaba, umongi wobulawayo, uthi umnyaka ka-2024 ubulukhuni kuzisebenzi zikahulumende ngoba iholo lingeneli indleko zazo.
Umuntu yathi asemsebenzini ucabanga ukuthi kanti vele ngenza amadili bathi ngize ngihlanganise imali. Kahle sonke umuntu laphana uyabethengisa. Abantu vele sebehamba emsebenzini bedemotivated ngenxa yokuthi imali esiyiholayo incane kakhulu. Kodwa besifisa ukuthi ngabe yakunanzelela khona lokho akhuphule iholo lethu. Kwenza ukuthi abantu bahambe bezimisele ukusebenza. Si-improve i-service delivery kuma-patients ethu.
Ezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ziqhubeka zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe, njalo eziselizweni sezicebise uhulumende ukuba akhuphule iholo lazo ukuze kuthuthukiswe ugatsha lolu. Izisebenzi zithi njalo kufanele imithi ingasileli ukuze abantu bathole usizo olugcweleyo ezibhedlela. Unkosikazi Clementine Sithole, umhlali wakobulawayo, uthi abathola usizo olugcweleyo esibhedlela ngabalemali.
Yathi ubhadela i-consultation fee emaklinikhi ungawaphiwa la maphilisi wona lawo ayiwo azakuncedisa. So kumele futhi udinge imali uye efamasi uyethenga. And uyathola ukuthi labantu abadala labo kuthiwa belatshwa for free, abayelatshwa mahhara bakhona, laba amaphilisi akhona uyathola sokumele bayewathenga.
Ekhuluma emhlanganweni obucubungula imali esetshenziswa kuhlangothi lwezempilakahle, umphathintambo walolo gatsha umnumzana Douglas Mombeshora wagcizelela ukuthi uhlupho yikusilela kwemali. Kukhangelelwe ukuba ugatsha lwezempilakahle luthole isilinganiso esingaba lithumi lanhlanu ekhulwini, i-15% minyaka yonke kumali evela kugatsha lwezemali. Kodwa ngomnyaka ka-2024 umphathintambo wogatsha lwezemali umnumzana Mthuli Ncube wabela ugatsha lwezempilakahle isilinganiso esiphosa sibe lithumi ekhulwini, i-9.8%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Izakhamizi zesigabeni semasiye phambili eCholocho zithi zikhangelele ukuguqula impilo yazo kulandela ukusungulwa kohlelo lokulima ngokuthelezela olulakho ukubanika inzuzo ebambekayo bengalima kuhle amatamatisi, ikhabitshi lokunye okuthakazelelwa nguZulu. Uhlelo lolu lusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezentuthuko olwe-United States Agency for International Development kumbe i-USAID. Ungqwele Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCholocho.
Sokulungiswe umhlabathi, kwafakwa impompi zamanzi okuthelezela, kwasekuhlanyelwa usaba lwamakhabitshi oluzinkulungwane ezilithumi, 10,000, esiqintini semcetshwa esigabeni semasiye phambili. Okulohlelo lolu oluqhutshwa phansi kolubizwa ngokuthi amalima loko, olusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olwe-USAID. Sokuhlanyelwe njalo usaba lwamatamatisi oluzinkulungwane eziyisithupha, 6,000, okukhangelelwe ukuba kungalinywa kuhle ukuzatholakala kuzathengiselwa uZulu, emikambo kobulawayo lezinye indawo. Wayeluthakazelela kakhulu abalimi uhlelo lolu. Unkosikazi Philita Chuma, ongusobhuku emcetshwa njalo oyingxenye yamalunga ohlelo lolu, uthi kule mize engamachumi amane 40 elima endaweni leyo kwagwetshwa isibholane kwafakwa lamatanka amanzi.
113 imizi leyayibhenefitha emgodini. So ngokunjalo bathe sebethesile amanzi babona ukuthi umgodi lo ogciniweyo ulamanzi amaningi kakhulu. Bathi amanzi la amaningi kakhulu sekufanele ukuthi silenzise irrigation. So kwaqaliswa ke ukwenza irrigation, basiphathela impompi, osamende, ojojo tanka, ama hose pipe okuthelela.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokulima emcetshwa irrigation scheme, umnumzana Thembelani Khumalo, uthi kabakhangelelanga ukuthola amabele okudla kuleyo ndawo, kodwa bafisa ukuthengisa bazokuthola ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sizama ukucreate amathuba omsebenzi. So esikukhangelele kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu benelise ukuthola amasento okuziphilisa.
Amalunga ohlelo lolu wabhadala ichumi lamadola emoli inye ngayinye ekuthenga inhlanyelo njalo babuthanisa imali efanayo kwenyanga ezintathu ukwenzela ukuthuthukisa imicetshwa irrigation scheme. Kuningi okufiswa izakhamuzi zakulindawo. Unkosikazi Nozipho Chuma yena uthi ufisa ukubhadalela abantwana imali yezifundo kunzuzo azayithola ekuthengiseni izilimo lezi.
Lele ngabantwana abafundile abangcono ngoba kakhulu ukuthi lapho isilo sabantu abethu abaningi abafunda ngenxa yokuswela esiyikhokhoza.
Kuningi kulezi nsuku okunceda izakhamizi endaweni le. Unkosikazi Judith Chuma uthi isibholane lesi sibancede ngokubalethela amanzi eduze njalo lezifuyo sezinatha khona. Unkosikazi sifikile sibanda uyakusekela lokhu.
Yathisi sokurayithi ngayila inkomo zethu sesilamanzi lathi sesilamanzi angisela problem yamanzi besiyabona shuwa kunento eyenzakeleyo amanzi ade sathatha khatshana kakhulu.
Umqondisi we-Amalima loko umnumzana Dominic Graham ephendula ngokulotshiweyo uxwayise abalimi ukuthi belime amatamatisi, ibutternut, lamakhabishi ukwenzela ukuthi bethole imali eningi. Uphinde wathi ukubambanisana kwabo le-USAID kunceda kakhulu ekuthuthukiseni abalimi kanye leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 seCholocho, nginguNqwele Dube.
Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi bakaStudio 7, ngake njani lonke labalandeli bakaStudio 7. Hhayi, mina ngiyaphila. Ndikudana kakhulu ngokuzwa la makhansili athi wona kula makhansili achothoza igovernment azenza ukuthi igovernment ingasapoti iBulawayo. Balamanga la makhansili avikela igovernment kamnangako. Yinangwakho mnangwakho vele kayisapoti, khulume iqiniso, vele iBulawayo iBulawayo iyintandane ayisapotwa. Lokhu kwasuka sketu uthathe uzibuse yayinganjani iBulawayo. Kathesi uthiwa kule mali yantshontshwayo 400 million kodwa kwathi idamu lele kuzeni legwayi lashota imali kakula mali, iyona imali yayikhona. Amasolija adabukile, vele kufile amakhampani kawakho. So bazama ukuthinda amakhansili, azama ukuvikela umnankagwa vele yena eyisehluleki sokusapota iBulawayo. Bese sithi thina hhayi umnankagwa ukuze engasapoti iBulawayo ukuthi bamchothoze, bamchothoze beqamba amanga. Beqamba amanga bavikela iZanu PF lawa amakhansili, yibo futhi abaluthayo wona la amakhansili wona la avikela umnankagwa.
Studio 7, Studio 7, njani, njani, nonke nabalaleli, ngibuyisa nonke bakwaMthwakazi. Kunento engangiphathe kahle impela, kodwa ke cabanga ukuthi wonke umuntu wakwaMthwakazi. Sicela phela lapha nama ngabe kukhulunywa umuntu wasesindebeleni kube nguye okukhuluma ngesindebele, nothi ukuthi umuntu wasesishoneni kube nguye ozomela isindebele, kodwa vele simehlula umuzi umuntu ukuthi hayi lo muntu lo uyazama kodwa kunzima. Abekho yini abantu basesindebeleni abangakhuluma isindebele yini okufanele ukuthi basikhulume, ngoba lokho hayi kuyephula umoya impela, kuyesephula umoya singabantu siphila. Ukuthi uthi umamele umuntu ozokhuluma uzwe kukhuluma umuntu owasesishoneni. Umshona makangameli amaNdebele, makangameli amaNdebele impela, lokho kurongo liyasibulala sisizwe sakwaMthwakazi. ngiyaxolisa impela mangikhuluma kubi kodwa ke akungiphathi kahle mina ngedwa nje esayidini lami.
Sanibonani bantu be-Studio 7, sanibonani balaleli be-Studio 7. Ngikhuluma ngingomunye wama-farmers e-Antelope. Ekuqaliseni kukaNovemba besisesibhizithi e-Belmont siyalungisa ama-akhawunti ethu ngoba sesifake i-wheat. Bafika basitshela ukuthi khona i-akhawunti eyasebenza lo nyaka ezikayisebenzi ivaliwe, kuyasebenza eyedola leMelika. Namuhla sokuthiwa sihambe siyevula futhi i-akhawunti yena leyo kwathiwa ivaliwe, kuthiwa i-GMB etsho njalo. Asisakwazi kathi ukuthi oleqiniso abebhenki labe-GMB ngobani, ngoba thina iqiniso salithatha ebhenki ukuthi le ivaliwe kuyasebenza i-user. Namhla sokuthiwa sibili imali yokugada siya kobulawa siyayithathaa, imali yokuyavula ama-akhawunti siyathathapho ngoba lelo langasasilawo lisitshela ukuthi khona hhayi kuyasebenza i-akhawunti eyi-1.
Sanibona.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lelakho kusithumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Lienelisa njalo ukulandela ku-WhatsApp channel yethu VOA Ndebele. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizabe sixoxa labadlali bomdlalo we-basketball abethekelele khonapha eMelika. Singake hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela namhlanje. Sokuqhamuke ukulwisana kuhlangothi lwabatsha abebandla elibusayo eleZANU PF ngemva kokuba unobhala wabatsha kubandla lelo umnumzana Thinoda Machakaire ekhuphe enye inkokheli ye-National Executive Council ezikhundleni ngomvulo. Imbiko ethula lugatsha lwezempilakahle phakathi komnyaka wonalo esesiwugqiba oka-2024 ibiveza ukuba uhulumende ubebhekane lobunzima obugoqela ukulisana lemikhuhlane ehlukeneyo, ukusilela kwemithi ezibhedlela, lokulahla amajogwe okwenziwa ngezinye izisebenzi zikahulumende zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko obhubhe ngeviki edluleyo kaye kungcwatshwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare kulandela ukuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, kodwa usezabekwa emzini wakhe eDouglasdale kutsho umndeni wakhe. Ingcwethi kwezokulungiselela ingozi seziphe imibono ehlukeneyo ngemva kwemibiko yethulwe nguhulumende izolo eyokuba kuza kuba lezulu lesikhukhula phakathi okukazibandlela kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Njalo uhulumende esithi uzilungiselele ukuhlenga abantu. Ngomnyaka ka-2019 amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique, leMalawi aba lengozi efanayo eyabulala abantu abafika inkulungwane ezinhlanu 5,000. Izakhamizi zesigabeni seMasiya phambili eCholocho zithi zikhangelele ukuguqula impilo yazo kulandela ukusungula kohlelo lokulima ngokuthelezela olulakho ukubanika inzuzo ebambekayo bengalima kuhle amatamatisi. Okwanamhlanje muli yeZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.